Siyananzelela ukuthi lo nyaka lanxa sesingena ekhefini lekhisimusi eqinisweni ukuthi akukhanya ukuthi ikhisimusi ikhisimusi ekhona ekhalendeni iminyaka edluleyo even lowa last year nxa kwakunzima sananzelela ukuthi xa ubhodabhoda ubone kusiba le mcimbi endaweni ezitshiyeneyo wawuqalisa futhi masinya khonapho kubonaovembona abantu nje besitshengisa ukuthi isikhathi asebengeneliswe isikhathi sekhisimusi bodwa ungananzela kathesi hayi kuthule ungaze ungene ezitolo lapha siyananzela ukuthi labona izitolo ezingaziqeqiswanga okuthi nxa bekungenzeka ukuthi kube lo muntu ongabe evalelwe kwenye indawo abesephonga ukukhitshwa bhodabhode lapha kobulawayo bengasuzananzela ukuthi ikhisimusi ngoba kulakubhidiza esikwejwayeleyo siyakunanzela khonokho lezitolo lapha ayisiko lokhwana ukubhithizela esidala ukubona abantu nje ungathi babhizi bebhithizela bona ababevendini bedinga izimali amavenda yiwo agcwela iganga lonke enxebenani ukuthi abantu bazadobhadobha lapha lalapha ngamafitshane abantu ngenxa yokuswela lokuthi ezomnotho yelizwe zinzima yikho okwenza abantu bengabhithizeli ngoba ukuze ubhithizele ukuthi ube le mali ukuthi wenelise ukubana uthengele abantwana konke impahla sibule zitolo zikhona kodwa awuhlupho azibambeki akufani laleyana iminyaka eminye esadlula kuyo 2008 wakuvele kungela mpahla ezitolo kathi zimpahla zikhona kodwa ke ukuthi abantu benelise ukuthi bathenge impahla kuyehlula ngokunjalo ikhisimu sakhona ithule sibili kakhulu nalapha ezindlini wawubona abantu begida kula maphati kutshaywa amarit kodwa kwalo nyaka kukhanya nje kuzithulele ngingakwazi ukumbekela ngale khisimusi kanye kuzatshengisa ukuthi kule mpilo but okwamanje hayi impilo yekhisimusi ledlabuzane lekhisimusi asilinanzelela likho ebantwini
manje ngokubona kwakho abantu bazayidlala njani ikhisimusi yalonyaka njengoba abaningi bekhala ngokuswelakala kwemali ungasitshela nje ngamafitshane
well kusegcekeni ukuthi ikhisimusi yalonyaka kukhanya ungathi abantu izabehlula ngenxa yokubana abantu abala mali njalo lo hlupho njengoba sisazi amabhizinisi bezimbabwe nxa kusuka ikhisimusi bayacabangela ukuthi abantu bazalithenga basuke bakhwezi impahla intengo yezimpahla zabo kwenza abantu kubehlule lalaba emakhaya futhi unganazela amabhasi emakhaya imishova la emakhaya labo sebekhwezile intengo kusenza ukuthi impilo yabantu iqhubeke isiba nzima sibili kakhulu so ngokunjalo siyabonda hhayi izaba ikhisimusi ngoba khona ekhalendeni lokuthi abantu bathola amathuba okubana bake baphumule bangayi emsebenzini kodwa lokhwana suke ejwayele ukuthi abantu thole bebizana bezimuli bebizana bengomakhelwane sibona ngathi akutshengisi ngenxa yohlupho esilalo ezomnotho welizwe abantu leyo mali abalayo so ke sikhanyale ukuthi aluba kuyavuma futhi le ntengo zempahla sezisuke zaqanza ngoba singananzelela ndabona abezitolo sebefika izimpahla zokuthiwa hhayi leyi awusoze uyithenge nge-RTGS usuthenga kuphela ngemali yemzini i-US so yinhlupho esihlangana la zonke lezo kuthi laba laba bavuma ukuthi kuswayipwe nge-RTGS basuke abainflate ama-rates abo abaningi so kusuba yilo imali yomkambo kusazula abantu kube nzima so ngamafitshane abantu ikhisimusi yabo sebe bayikholise ngoba kulobunzima sibili.